sengibone impilo itsha eyakudala ngoba abantu bangikhona senza ngazani impilo itsha yalo nyaka ekuhlangana lo president uMnangagwa. Ngibona lokhu kwenziwe ngabomo ngabantu abafuna ukungcolisa lokungcolisa lokugcona abanye bethu. Ngikhulumela lapha ama-organization angafika 15 ama-credible organizations athenjiwe lapha eMathebeleni.
Okuyiso isizathu esimqoka esenza ukuthi inhlanganiso yakho mhlawumbe lezinye ziphume kulo umanyano weMathebeleni Collective kuyini? Lisolani ngokuthi lamhlanje nje bebehlangene kuyini elingakuthembiwa ngabo ukuthi bengaphuma lesi sombululo kudaba lwe-Gugu Round lezinye ezikhathaza isigaba seMandebele?
Sabona ukubana kuxoxisana lo hulumende njengeMathebeleni Collective ngaleso sikhathi kwakungancedi, ngoba uhulumende nje kumbe singathi ZANU-PF idinga indlela yokubana isebenzise abantu. So isisebenzisa khona phana lakhathesi lokhu isebenzisa abantu. Ingasikhangele nje khathesi abantu bayathunjwa, bayanyamalala, abanye basemajele. Indaba ye-Gugu Round leyi lakhathesi akula lito silenje ngodaba le-Gugu Round, ngoba vele abantu abafeza i-Gugu Round kusukela upresident ngokwakhe le aso-dialogue eleqiniso asoxoxisana okuleqiniso. Ngoba nxa sikhangela izenzo zikahulumende kutshengisela ukubana hatshi udaba lelo mbhuxazi we-Gugu Round akula lutho asebelenzile, abaluthathi serious. Last week nje omnye uminister uMtswanga Monica ukhulumele eceleni ethekisi uRobert Mlovu esithi uyi-minority, righteous minority, etshengisela okudelela, etshengisela umbono we-Gugu Round okhangelela abantu abavela eMathebeleni phansi, sithatha njengama-second class citizens. Selokhu kuyatshengisela ukubana hhayi abakho serious. Ngabe uxotshiwe nje uMonica yena lo ngodaba lona lobo, ngoba ezinye indawo abantu abakhuluma kubi ngamajuda esithi anti-Semitism laba ngavumi ukubana umbhuqazi wamajuda wabakhona, bayaxotshwa kwezinye indawo. Uhulumende nxa e-serious ngabe uMtswanga lo waxotshwa njalo, ngabe ba-serious, ngabe sekule mpumela, ngabe sekule outreach, i-truth telling yokuthi kwahamba njani ku-Gugu Round independent. Akhona ukuthi sibe lamabhanyana ayi-4 lembuzi eziyi-2 zisithi zizakhuluma iqiniso ngokuthi imbuzi zabulawa njani ngamabhanyana kumbe ngamakhanka, kusobala ukubana kuzaphuma ini story samaganyana ukubana yiwo angangabanqobi. So hayi, ngokubona kwethu sabona singasuthiseki ngohlelo lokuxoxisana lolu, ngoba uhulumende kakho serious ngodaba le-Gugu Round.